Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla le-ZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye u-refer wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona ukuthi abantu nxa kuze kube le mhlangano nale yokuthi abantu ba-adresa abantu yamarali. Uya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marala ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona i-ZANU PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media, uzananzelela ukuthi abantu be-ZANU basiphatha bayenze into ephathi, kukanti ise-national, those are national media houses. Ibandla eliku-opposition, kumama-opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abaxokisanela abantu. Ngokunye futhi esikunanzelela khonokho, bese sinanzelela futhi yona i-ZEC ngokwayo i-composition yayo. Ukunanzelela abantu suka phezulu khonale kunguye oyithungamelayo, bangabantu abaphoyintwayo umongameli we-ZANU-PF njalo engu-president welizwe u-Emmerson Mnangagwa. Kusitshoni lokho sukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe, and labo bantu abasoze bamphikisa, instead uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongodlongo nje bukhona, ukuhlukumezwa kwabantu, ukuhlukuluzwa kwabantu. Uthole ukuthi kuba lezi gigaba eziba khona, kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe, bathaywe, abalinyaziwe, amapholisa ayi-investigate. Kungani sesihle ku-investigate? Ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bangela le-ZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo. Ngokunjalo akulungi lutho. So ke in short we are saying i-ZEC is not independent.
Abe-ZANU-PF bona bathi akulalutho olubi nge-ZEC, njalo bathi kuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abaku-ZANU-PF abafana lendodakazi ka-Kembo Mohati babe ngamalunga e-ZEC, ithi ZANU-PF akulalutho olubi ngalokho?
Yikho esikutshoyo ukuthi xa sithi thina ukhetho lwasebe zithethe oluzavumela usoza bafrensi esithokhonoko ngabona abo bantu. Asimangali banxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lo muntu idonsela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU-PF lawo nxa yendlela abacabanga abaye becabanga ukuthi ngako kuthiwa bona baku-opposition umumusunjalo kubamba kungaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo, njalo kuyisiso sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sibe kunxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa, uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfaka ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina we-ZEC. Akuhambi kuhle. So uhlubo olukhona sibona ngathi nxa abantu be-ZANU-PF becabanga njalo, hhatshi bazadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu ami njani. Yokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa be-independent kutshoni, basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu omunye lomunye lomntwana omncane uyakusa ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlowa kulala into yongakusilanto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ingubo ngakuyo behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.